Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 Mhlangula 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni ngolwesibili lengezwe ngabantu abane laya kwabangamakhulu phose amane 391.
Kulombiko okuthi thina sincedise ngamasosha lamapholisa ukuthi sithathe amahofisi ethu. Ngithanda ukwazisa uMahlabezulu ukuthi akula into enjalo. Amahofisi kawasiwo omunye umuntu, kawasiwo ukuthi ubengakabani ngawe party ngawa members.
Umkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ulandula ukuba kukhona abakade bekuqoqa kobulawayo izolo okwenze abezomvikela bahatanise izakhamizi zalelo dolobho.
Ubaba ngoba imisebenzi iphelile, imali kayikho ezindlini, baba frustrated. Then i-frustration yabo sebeyiqedela kithi thina omama. Lama ngikwazi ukubana kusasa sengingabulawa, ikakhulu omama esingani siyavuka sesiyaphandaphanda laphana ngoba umuntu uyabe cabanga ukuthi wena uphethe imali.
Abesifazane abadabuka eZimbabwe abaseSouth Africa bathi sebephilela evalweni ngemva kokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni ngolwesibili lengezwe ngabantu abane laya kwabangamakhulu phose amane 391. Leli nani ligoqela abantu abangamachumi amahlanu lane 54 abasinde kulesi sifo esesibulele abane. Abane laba ngabanye babagcinwe endaweni ezithiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukuba le gcikwane le coronavirus loba hathi lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amachumi ayisithupha 59,794. Emhlabeni jikelele abalegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,297,055. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane i-446,872. Abasinde kulomkhuhlane bayizigidi ezedlula ezine i-4,374,332 kubika abenhlanganiso e-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe ligcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 259,036. Labulala inkulungwane phose eziyisikhombisa 6,999 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 118,472 kutsho abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele na ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuvinjwa kukaZulu ukungangeni edolobheni lakoBulawayo izolo sokudale imibuzo eminingi ukuthi bekusenzelwani. UZulu obehamba ngezimota kumbe ngenyawo bephendukiswa emakhaya. Lanxa bekulembiko yokuthi bakhona abashayiweyo ngamasotsha, iStudio 7 ayenelisanga ukuthola lobo bufakazi. Lize latshona izolo abantu lokhu bevinjwa ukungena edolobheni. Lamhlanje kubikwa isimo sifana edolobheni leKhwekhwe. KoBulawayo abanye bathi kungaba kubangelwe yimbiko ethi kulabasakhulayo kade befuna ukutshengisela bekhonona ngokoma kwempilo. Kodwa iStudio 7 ayenelisanga njalo ukuthola lobo bufakazi lokuthi ngubani obevele eqoqa ukutshengisela lokhu. Abanye ngabathi mhlawumbe kukhona ukutshaya amanzi njengoba ibutho like lathi kulembiko yokuthi bakhona abafuna ukuqoqa umgenqulambuso kumbe ikhu. Abanye njalo ngabakade besithi mhlawumbe ibandla leMDCT lifuna ukuthatha amahofisi ebandla leMDC Alliance KoBulawayo njengalokhu okwenzakala eHarare. Umkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Dokozani Khuphe ulandule ukuthi kukhona ibandla lakhe ebelikuqoqa KoBulawayo. UMakhuphe utshele iStudio 7 ukuthi yena ubevele engekho la KoBulawayo eseHarare.
Ngizwile njalo ukuthi kulombiko okuthi thina sincediswe ngamasosha lamapholisa ukuthi sithathe amahofisi ethu awe Harvest House. Ngithanda ukwazisa uMahlabe Zulu ukuthi akula into enjalo. Lawo ngamanga aluhlaza tshoko. Akula into enjalo. Abafana bazingenele kuhle lathi saba lomhlangano wethu omhle kunye okumangalisayo emahofisini, ngokuthi amahofisi ngawephathi. Amahofisi kawasiwo omunye umuntu, kawasiwo okuthi umbengakabani, ngawephathi, ngawama-members. So akula socha, akula pholisi elisincedisileyo sizihambele sodwa. Khathesi kunjenje mina ngiseHarare ngizwa kuthiwa kugcwele amapholisi akoBulawayo, la masotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihofisi yakoBulawayo. Bakithi zihlobo zami Mahlabe Zulu omuhle, lawo ngamanga aluhlaza tshoko, akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuna udlakela, thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT sifuna ukuthi sisebenzele isizwe, sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla, babe lezibhedlela ezinhle, ezilamadokotela, le mithi, lezikole abantwana bafunde, babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokhu njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress wona ahamba njani, njalo ungasitshela ukuthi selilayo yini indawo lizayenzela khona, njalo ama-dates akhona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama deputies ku standing committee ngokuthi ngile mvumo ukuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so constitution yethu MDCT iyathi ukuthi president uya appoint ama deputies. Okuqala udeputy engim-appointileyo nguGift Chimanikire osengu-deputy organizing secretary, kube sekubuya ubaba uChief Ndlovu osengu-deputy treasurer general, kubuye uKhaliphani Phugeni osengu-deputy spokesperson, kubuye uManase Tswangirai osengu-director of elections, kubuye uGandhi Mzingwa u-deputy director wama-elections. Sibe lomhlangano omuhle, i-youth ibikhona, i-women ibikhona. Sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze. Khathesi sibhizi singumaphasaphasa silungiselela, sibona ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona. So wonke ama-province sikhuluma njenje khathesi babhizi bayenza khona lokhu. Ende ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizo nalawo. So sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona.
Lo ngumkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Dokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma lamasotsha lamapholisa yehlule.
Le yi
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Lokhu bekhala abantu elokitshini leluveve kobulawayo abathi ikhansili yehluleka ukuncedisa abafelwe izihlobo njalo lokubanika imithi yokuhlambulula amanzi aphuma empompini zabo. Abanye sebesebenzisa ijik ukwenzela ukuhlambulula amanzi. Bathi kunzima lokungcwaba ababulewe yisifo sohudo ngenxa yokuswelakala kwemali. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Abiba Phiri lo nkosikazi Current Sibanda. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zedolobho lakobulawayo ebezingadobhi omakhale khukhwini.
Hayi amanzi sibili liqiniso amanzi abasika kwakuli kusokubheso over 2 weeks athese amanzi ekhona but amanzi angikhona abuyengcolile.
Liyawanatha kumbali wanathi?
Akathesi sesenza okokubhoyila. Uthi sikwansi kwanatha sisenza sayadinga la majiki ukuthi sifake phakathi yaboyila sesesifaka le jiki phakathi ukuthi sikwanise ukuthi lathi kungasiphili futhi okwasenzayo.
Manje ijiki ayisozini limaza eziswini lapho?
Ukuthi uyakuzama ukuthi ungxeye ungaba ngcono sifaka mbijana ngoba uyakusesesaka ukuthi kuzaphinda futhi njona manzi angikhona awusatrusti phela ukuthi konkona sokurayithi njengoba sekubanga ukuthi mbe asetreatiwe yini kumbe sokunjani asazi.
Yes, ngathi ke abagulayo kanjani kodwa?
Ah, abagulayo lokho kusukumemetheka sibili abantu kade bethwalwa izolo abanye bethiwe esibhedlela. Namhla lapha kulokuzeni kulo usisi ofelwe ngumntana kasisi wakhe. Ukuthi lizizwele kuye ukuthi uhamba njani lapha esibhedlela befika umntwana lapha azafike esikhathini sokuthi edlule. Ngiyindaba yena le yamanzi.
Ulaye khonapho umama?
Ye, ukhona.
Igama lakhe kuthombani?
Current Sibanda.
Current Sibanda.
Yes.
Eh, wathi ngikhulume laye?
Yebo, ukhulumani baba.
Eh, umama Current Sibanda njani mama?
Njani nami baba?
Hayi siyaphila. Sizokuthwa kubhubhe umuntu ngkhaya akusitele ngalokho kuhamba njani?
Indaba leyo yathi iqale yacala ngamanzi amhlaka 17 amanzi lawa abuya vele esingcolile lawo sithi uma wanatha vele uhluzisise sixhwade nokuthi wokudlala sigijima isisu so uyakucaba ukuthi into ephangisa ukuphyela njengoba isisu zeke zibuye zidlule but into engikhona yasuke yagcina ithi overdue ukuthi lawo usuke ukuthi lapha akusela plan ngapho uyakungela mali endlini ukwazi ukuthi isibhedlela ziyakhosta imithi engangibona ngozingelayo so wecall someone okathani ukuthi azame ukusifathisa ngani ngemali yokuthi abantwana bezibhedlela ngoba zibe yi-forward zibilele phansi including ukwabo abantwana kade idlelileyo phansi so lona ngesikhathi ethumela imali sigijimisele umntwana ku-24 hour basivela ku-24 hour umntwana lona wangani hayi ukudla but they to lose i-appetite they to lose i-weight izinto eziningi vele bese siqala ukuba nama-symptoms afana ifana ukuthi ungasa-understand ukuthi sizangibona simi njani lo mncane sifuna sesimbisela futhi ukuthi simbisele esibhedlela straight empilo unfortunately kasakwanisanga ukuthi afike ngale mpilo ahlale ukudlulise then laba abayi-2 abasesibhedlela labo
singathi nxa sukhangele khonapho udubo lolu lukhahlameza kanganani abantu khonapho ke elove
anje ukukhathameza so lokuthola ngisithi ngiyaexplaina endlela endabuke ngakhona ngoba nxa kade kungabantu abalesiphathwa abalethe bekufanisa nxa umuntu uqala ukumtshela ngendaba yamanzi kungabi izimpendulo zokuqhawulisana zokuzisana ubuhlungu ngoba amanzi lathi eqala ukubuya vile bahamba bayakhuluma esikhansile abantu e-housing office bekhuluma ngawo ukuthi awukho right kodwa satshelwa ngezikweleti zamanzi ukuthi lonke lapha libuya lizokhuluma ngamanzi lezikweleti. But unfortunately, all right, now I've been to square it. Do they have to pay my souls away in which so fancy thing in the square it is a mask? In the age of Usumova, I want to buy a
Lezo izakhamizi zeLuveve eziqoqwe loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asiqoqweni esilethulela ebulendini bokuxhumana obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele.
Izakhamizi zeGwanda ziveze imbono etshiyeneyo ngodaba lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okudinga ukwenziwa nguhulumende webandla lezano PF olo Constitutional Amendment Bill No. 2. Lokhu kuphume emhlanganweni wokudinga imbono kaZulu okuqutshelwe edolobheni leGwanda izolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Izakhamizi ezingene umhlangano wanamda ngamaqembu ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bezingavumelani lenguquko edinga ukwenziwa kusisekelo sombuso welizwe ezinye zisithi kuqondile ukuthenziwe kodwa ezinye zisala. Abangafuni linguquko abathi lokhu kuzadala ukuthi umongameli welizwe abe lamandla amaningi kakhulu. Umnumzana Dingilizwe Malinga Ndlovu uthi akudingakali ukuthi isisekelo sombuso esikhona siguqulwe.
Ngoba it seems it wants to suit one person than amazimbabwenzi wonke. Let's put people first, not politicians first.
Okusekelwe ngunkosikazi Imelda Mgambe othi uhulumende kusamele aqale alandele umthetho khona athi ukuthi agijimele ukuguqula izinto.
Sayenza ama-elections last time. Ya bafakwa abantu ku-PC but lakathesi abazange babe sworn in.
Kodwa abanye abafana lo mnumzana Rito Mpofu bathi kuqondile ukuthi kuguqule isisekelo sombuso lesi ngoba kukhona okungaqondanga.
Nxa nini upresident asozinye khethelwa nguye ukuthi uvice wakho nguye. No, kufanele ngithi uvice wami nangu engimdingayo ompeza asekela nangu ukuze mbone ukuthi ngisebenza njani to govern this country. Asoze mfunga ukuthathelwa umthethelo kube kuthiwa nanga umuntu ubusa layo. No, I can't.
Umnumzana Nkosi Khona Dube ngumfundisi uthi loba besamukela ukunanzelelwa kwabatsha labomama kule nguquko so isikhathi sokuthi labo bangene kwezombusazwe.
But ama-church sizaze sikukhangele nini ukuthi kanti kuzangena nini abafundisi eParliament? Siyabafuna eParliament ungababizi kuphela sokulemfa. So kule national prayer.
Abanye abafana lo mnumzana Ndaniso Mpande bakhale ngokuncindezelwa ukuza kulomhlangano kulandelwa ukuvalwa kwemigwaqo engena edolobheni ngabebutho lamapholisa.
Abanye bahambe besemabhuthini, abanye bavuke ekuseni, abanye bafohlile, abanye bayenzeni ukuthi bezozofika khona. Asikwazi ukuthi kubangelwe yini khona kwinto yama-roadblock le.
Umgcini sihlalo wekomiti yeParliamente ebona ngokubunjwa kwemthetho omnumzana Meshack Matarangika uthi mbono kaZulu le izasetshenziswa ukuphumeni lesinqumo esiqondileyo ngalolu daba. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ukunceda kumpi yokulwisana negcikwane le-COVID-19 ekhaya. Kodwa likhumbule zihlobo alisozele nelizwe ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Singakangeni esigabeni esilandelayo besikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Ibrahim Boubacar Keita weMali uthi usezaqalisa inkulumo zokubumba uhulumende womanyano kulelo lizwe kulandela ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu esigodlweni eBamako besithi bachiye umsebenzi. Ukhetho lokudinga umongameli eUganda luzaqhutshwa phakathi kukazibandlela noNhlolanja ngomnyaka ozayo, njalo ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe soluvimbe imihlangano yokukhankasa lusithi abantu kufanele besebenzise imisakazo ukwenza lokhu.
Ku
uhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezivalwane zeZimbabwe esihlala phandle kwelizwe esixoxalo nkosazana Lindiwe Moyo owayevakatshele kwele South Africa kungakaqali ukuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus.
Hayi, eSouth Africa kusho ukuthi ndike ngoMarch ngizovisita njeni wase kwaqala i-lockdown.
Manje ukhangelele ukuthi uyaphenduka nini? Ingaphele i-lockdown kumbe uzayacela njengalokho kwenziwa ngabanye ukuthi bacele bahanjiswe ekhaya?
Mina ngalesi sikhathi njengoba ngikhuluma ngise-Rustenburg Bank, so erastingbeki angiboni umunye wangifana nokuthi manjelani ngayenza njani.
Manje ekhaya awuthiyanga abantwana?
Ekhaya ngilabo abantwana sibilini, abantwana bangu-5.
Hey, manje baphila njani ngalesi sikhathi umama engekho?
Ah, kunzima sem, kunzima.
Manje khona ngapho sikhuluma nje uphila njani njengoba sizwa kuthiwa abavela eZimbabwe abaphiwa uncedo lokudla njengezizalwane zakhona ngapha.
Lapha kunzima sokuthiya ngokuthi abantu ohlala nabo ngabantu abaphila njani. Nala esindaweni enihlala kuyo nihlala hayi ngabantu impela ngoba uyakhona ukuthi kwabanye ungakhona ukucela i-peace job wakhe uyenze kwanze ubambele khona bekukhulela ama-R100 and then bese siya ekubhadaleni i-rent hayi abahluphi.
Ngombono wakho ubona ungani uzaphenduka yini khona ngapho uzodinga umsebenzi lanxa i-COVID-19 isiphelile?
Hayi, umbono wami awutsho ukuthi ngingajika kwele South Africa ngoba ubaba upresident wangikhona ulobandlululo khona manje amaZimbabwe agcwele ancedisa kodwa akabasizi ngalutho. Abakhe abantwana uyabasiza ngokudla ngemali, thina asilanto esisizwa ngayo kodwa lathi sincedisa kokunye.
Kodwa nxa uqathanisa impilo yakhona ngapho leyekhaya ubona engcono engeyiphi?
Le ingcono ikakhulu ngapha endaweni engiyo e-Rustenburg ngoba i-Rustenburg yikho ngisisho ukuthi uyakuhleli labantu uyabe ungahlalanga njengase-South Africa. Ngapha kungani ukuthi aya impilo mpela e-right ukuthi avuma ungathi unithuthile wazozihlalela khona ngoba impilo yasekhaya hayi.
Liyenzani ukuzivikela ku-COVID-19 le eyabuyayo? Liyagqoka amamaski njalo lingahlangani labanye nakhona ngapha e-Rustenburg?
Yeye, amamaski siyagqoka ikakhulu uma siphuma sisiya emashophu eziphaza. Lapho e-Rustenburg kunganaka abantu bangikhona bahlala nje kungamadalada bezivalele ezimzini zabo asobandula abantu noma kungakafiki i-COVID-19 asobantu abantu abaphithizelayo kumbe ngaphandle kumbe kwabaphuzayo kodwa iningi langikhona abantu basezindlini zabo bazihlalela baphumeli phansi.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzaphenduka nini ekhaya ukuthi lokhu kuyadlula nini?
Hayi, lokhu angeke ngitsho ngakhuluma amanga sibili ukuthi ngathi ukuthi kuyadlula nini ngoba into ekhona i-border kumele singabona ngebhodi, ukuvulwa kwebhodi yikhoza kusibona khona ukuthi ibhodi ma ingavulwa sikwazi ukuthi ungaplana njani. So at least ibhodi ma ilokhu isavaliwe sokunzima.
Zona izizalwane zeZimbabwe ziningi yini khona ngapho e-Rustenburg?
Anjengangapho e-Rustenburg kuyathuma kugcwele amashona. Amashona kuthumathi abantu abathina esikhulumathi hayi siyabalwa but iningi langikhona ngamashona. Amashona wonke all the rest ala e-Rustenburg.
Lo ngunkosazana Lindiwe Moyo, isizalwane seZimbabwe esavalelwa kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Rustenburg kwele-South Africa. Abesifazane abadabuka eZimbabwe abahlala kwele-South Africa bathi sebedlela evalweni ngemva kokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kulelo lizwe. Selokhu kuvalelwe abantu abaningi ukuphuma ezindlini kusukela ekuqaleni kwayona le inyanga. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Usehlakalo esanda kwenzeka owesifazane leminyaka ephose ifike ama-23 ukwaziwe isidumbu sakhe sadojwa egangeni elokishini leSoweto eJohannesburg. Lokhu kwenzeke ngemva kwelanga elilodwa kungcwatshwe unkosazana Sekofatso Phule. UPhule okwasekusele inyanga iyodwa ukuthi abelethe, isidumbu sakhe sitholakele sigwaziwe silenga esihlahleni elokishini leRoodepoort eJohannesburg. EPitoli isidumbu sowesifazane oleminyaka ephezu kwamachumi amane 42 sitholakale singaselazo ezinye izitho. Kanti owesifazane omunye eCape Town uqunyaqunywe izitho zakhe zomzimba zagqitshwa esikhwameni. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sibonkosini Ndlovu uthi njengabomama sebephelelwe ngamacebo ngoba ezindlini bayabulawa kati laphandle lakho bayabulawa.
Sisuka sibulawa ngabantu esibathembayo, esibathandayo, esibasondezileyo empilweni zethu. Kubuhlungu njalo kuyahlasimulisa umzimba, ngoba awazi ukuthi kusasa wena uzovuka uphila yini. Asazi nokuthi sibulawelwani, ngoba izinkinga ezikhona izinkinga zomhlaba. Enza asilawo amandla okuzilwela, ngoba singabomama. Kungenza ngizizwe ngingaphephanga ngitsho.
Nkosazana Cynthia Dube, inhlanganiso yemthwakazi Charity Organization, uthi ukuvulwa kotshwala ngemva kokuvalwa okwenyanga ezimbili lakho kungathi kube yimbangela enkulu yokubulawa kwabesifazane.
Omama abaningi bayahlukunyezwa, abanye bahlukunyezwa ezindlini, abanye nje ngaphandle. Omama abaningi babulewe, okungenza lami ngicine ngingasazazi ukubana ngiphephile yini. Obaba, ngoba imisebenzi iphelile, imali kayikho ezindlini, baba frustrated. Then i-frustration yako sebeyiqedela kithi thina omama. Lama ngikwazi ubana kusasa sengingabulawa, ikakhulu omama esingani siyavuka sesiyaphandaphanda laphana, ngoba umuntu uyabe cabanga ukuthi wena uphethe imali.
Esinye isizalwane seZimbabwe, unkosazana Blessings Dlovu, osebenza kule South Africa, ukhuthaza umama ukuthi basukume bazivikele njengoba kukhanya umphakathi lamapholisa sebehlulekile.
Asizameni bomama ukubambana, sizame ukuvikelana, ngoba akusekho ongasivikela. Ungeke wazi ukubana umuntu oyindoda oseceleni kwakho ukucabangelani. Funa kusasa nguwe okumele uvuke ufile. Hlala ule number zamapholisa eduzane. Try by all means ukubana utshele umuntu oseceleni kwakho ukuthi lapha sekusenzakala lokhu, kwenzela ukuthi uthole ukuvikeleleka.
Lezi zehlakalo sezijiye umongameli Cyril Ramaphosa ezonde eganono wabo.
This is a totally unacceptable.
Lezi yizenzo zokuthiwa okuzafanele ziphele nya njengamanje.
In the fight against gender-based violence.
Kodwa abalwela amalungelo abesifazane bathi kulabo abavele sebelahlekelwe izimpilo zabo, lamazwi awasasizi lutho. Melesulu 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo, iqhubekela phambili namhlanje ntambama imidlalo yenguqu elizweni laseNgilandi ngemva kokumiswa okwensuku ezilikhulu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludabanga kugcweleyo ekwabulawayo.
Umfundisi uJetmos Moyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwe asebegugile abasendaweni yehabani esigodini, njalo uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elaseMzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle, ukudla kakukho, kakutholakali, kunzima ebantwini bonke. Saqoqana sisebenzisana leqembu, iqembu lethu iyabane football club. Sasesithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali, kakhulu abantu abadala abayi 75 ehabane khona phana.
Abaphatheki ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala basehabane ngababalisa uThembani Mpofu, uFrankins Banda, usiniwe Ncube, uSingatsho Mpofu, uNtombi futhi Thusi, uQuintami, uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda. Iqembu lehabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifam Matabeleland South Division 2, njalo nyakenye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy, okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane lecorona, iqembu lehabane Pirates bese linxuswe izinkokheli zeCentral Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu leDainderry, lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.